esazisa abongi abakade bebuthene eAfrica Unity Square eHarare, unobhala jikelele wenhlanganiso ebamelayo eZimbabwe Nurses Association Zina, umnumzana Edwin Nema uthe uhulumende useguqule isinqumo sokuthumela incwadi zokubaxosha umsebenzi. Ethi umsekeli kamongameli uRetired General Constantino Chiwenga angabe wayengatshelwanga iqiniso ngesimo sokusebenza kwabo.
I am appealing to Comrade Chiwenga. I know he was misinformed by Dr. Parenyatwa.
Thina njengezina sithi uhulumende kalandaba lokunaka uZulu wakhe. UVice President Chiwenga waqanjelwa amanga nguMinister Parenyatwa. Thina asilandi lezo mbusazi njalo esikwenzayo lokho akulandi lezo mbusazi. Silezikhalazo zeqiniso.
Umongikazi Pretty Gutsa uthe bebemelele ukuzwa abameli benhlanganiso yabo ukuthi bezobatshela ukuthi uhulumende utheni.
We just got a report when we were in house that some of the papers are for
melele abasimela ukuthi bezosiyela ukuthi senzeni siyaphambili siyenzela ngoba sifuna ukusebenzisa le ndawo zokusebenzela ezingcono.
Isikhulumeli se-Center for Community Development Initiatives in Zimbabwe umnumzana Leopold Mnende uthe nxa kuliqiniso ukuthi uhulumende usecabange ukubuyisela abongi akade sebaxoshiwe emsebenzini wenze kuhle.
Wenze kuhle uhulumende nxa ephindise omongikazi emsebenzini, kodwa kufuze ukhumbule ukuthi izikhalazo zabo azikalungi. Uhulumende sokufuze ekhangele ukuthi izikhalazo lezi sezinzi enike omongikazi okusebenzisa njalo ebangelele imali abakhalelayo.
Emele inhlanganiso ye-Amalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, ekade incedisa abongi ukutshengisela umnumzana Pride Mkhono uthe isilinganiso seholo esifunwa ngabongi sincane nxa kuqathaniswa nemali ezisetshenziswa nguhulumende.
Sikubona lapha sibona amanesi ethu ebutheni Africa Unity Square betshengisela ukuthi hathi lokho okwenziwa nguhulumende besebenzisa uGeneral Chiwenga akuyenzi ukuthi baxotshe umsebenzi, bona behambe kustrike esemthethweni, istrike yokuthi bafuna izimali, bafuna ezibhedlela kube lamaphilisi lezinto zokusebenzisa ezikwanayo ezingekho kathesi. Kulokhu kutshengisela uhulumende kapresident Mnangagwa akanaki impilakahle yabantu njalo kala ndaba labasebenzi bakhe ukuthi baphila njani. Sifunda amanesi lawo ebiselwe emsebenzini yawo ephiwe imali leyo abayifunayo, ngoba imali elutshwana kakhulu nxa sikhangele inotho eliselizweni lethu. Inotho eningi ehlanganisela ama-15 billion antshontshwayo lezinye imali abalokhu behamba ngazo behaya ama-private jet ukuthi beyirussia beyingaphi ngaphi.
Umsebenzi kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ubexoshe abongi bonke abaqhatshwe nguhulumende elizweni lonke abangaba zinkulungwane ezili-16,000 esithi ukhala umsebenzi abawenzayo akulani lezikhalazo zabo, kodwa beveze ukungahloniphi umbuso we-ZANU-PF lokwehlisa isithunzi saleli bandla. Ngimele isithunzi 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.